Inkosi, futhi ngeqiniso silusizi ukuthi kasila zihlalo zokuhlalisa abantu futhi kulabo abakhutshelwe ngaphandle. Ngizwile nje imizuzu emilutshwane edluleyo lapho esasingabe sithole inkundla yombukiso eNew Albany eyayingabe mhlawumbe inakekele iphose inkulungwane ezintathu zabantu. Kodwa thina nje sasi nje imvuselelo ibingeyeqembu nje elincinyane lapha ebandleni. Futhi nje silesikhathi esincinyane sokuza ekhaya futhi siyajabula sibili ukulibona lonke liphakathi. Nxa ngingaphambanisanga ngibona umfo wami waseGeorgia lapha, mfowethu angeke ngibize ibizo lakho nje manje, Palmer ovela eMacon, Georgia. Siyathokoza ukuba lawe lapha mfowethu Palmer. Mfowethu Creech lapha phambili, siyathokoza ukukubona. Futhi ngiyazi ukuthi kwenye indawo esakhiweni kulo dokotela Livale, omunye wabasekeli abomhlangano eLima, Ohio, lapho ungumalusi webandla leFirst Baptist futhi umngane wami sibili. Wayephezulu ekhaya lamuhla futhi ubuye ukuzevakatsha kanye lathi ngomhlangano. Thina mhlawumbe obunye bobusuku siza kuba laye ukuphakama futhi atsho olunye ulutho. Ngazama ukumenza athathe indawo yami lobu busuku ukukhuluma futhi wayala. Ngakho siyathemba mhlawumbe ukuthi mhlawumbe kusasa ebusuku kumbe kwesinye isikhathi umfowethu Vale kumbe abanye baza kwenelisa ukukhuluma ilizwi kumbe amabili elimayelana mhlawumbe ngomhlangano kumbe enye into phezulu lapho loba yini inkosi ekubekayo enhlizweni yakhe. Kulabanye lapha labo engifisa ukuthi ngingathatha nje isikhathi ukuba bingelela bonke, kodwa siyajabula ngani ukuba lapha. Ngibona omunye umfo omncinyane ngemuva lapho oliqembu labachumayeli elabuyayo ababevakatsha kanye lami limini kusukela e-Arkansas futhi njalo kusukela e-Missouri. Futhi manje lobu busuku sifuna ukugcina isikhathi ngoba ubusuku ngabunye sizazama ukuba sesiqedile ngelesificamunwemunye ntanxa kusenzeka. Lobu busuku yibusuku besidlo, ngakho kuza kudonsa nje kancane lobu busuku ukwedlula okuvamileyo. Ngokusasa ebusuku inkosi ithanda ngifuna ukuchumayela ngokuthi ngakho wobani ngabapheleleyo futhi umhlatshelo opheleleyo kusasa ebusuku futhi khona-ke lolo ngolwesihlanu lwephasika. Futhi-ke ngomgqibelo ebusuku ukungcwatshwa nxa inkosi ithanda. Isonto ekuseni inkonzo yokuphuma kwelanga ngihola lesithupha nta, futhi ngehola lechumi nta inkonzo yobhabhathizo, futhi elechumi lengxenye isifundo sesikolo sesonto ngokuvuka. Futhi ngesonto ebusuku inkonzo yosiliso evamileyo njengaleyo esibalayo phandle enkundleni zokuvangela. Ngakho manje siyethemba ukuthi lizathola abangane abayizoni lokunjalo, futhi libuye lizokuba kanye lathi, futhi lisisize kulumhlangano ozayo. Ukuqhubeka kwalumhlangano ngingatsho ngithole iBhayibheli elitsha lobu busuku lanikezwa kimi ngomunye umfowethu umdankati, futhi lihlobo lwento enkulu. Yisikhathi sokuqala esengike ngachumayela kulo alejwayelekanga kimi. Manje ngiyazi ukuthi sihlanganyele injongo eyodwa, leyo yikuthi ukuqhubela phambili imbangela kaKristu, lokuthola ukuthula emiphefumulweni yethu, lokusenza amadoda angcono labafazi, inceku ezingcono zenkosi. Futhi nxa silande omunye umqondo ngani, khona-ke asisoze sibusiswe yinkosi. Silande usizo, sibuyile, sikhangele kuNkulunkulu. Futhi le yindlu yokuqondisa lapho uNkulunkulu asipha khona izibusiso zakhe futhi asiqondise kokungayisikho. Manje singakavuli ilizwi kumbe sicele umoya ongcwele ukuthi asisize, asikhothamiseni ikhanda lethu. Baba osezulwini obusisekileyo, ebukhoneni bakho baphezulu, siyaziletha manje njengabalaleli evangelini futhi njengezikhulumi zelizwi. Soka indebe ezikhulumayo, le ndlebe ezizwayo, le nhliziyo ezemukelayo. Futhi makuthi umoya ongcwele ahlukanise kithi lobu busuku futhi anikeze amaqiniso kaNkulunkulu womusa olaphakade kithi sonke, ukuthi lapho sisuka kulesi sakhiwo lobu busuku siza kukhuluma njengalabo ababuya bevela eMawusi. Inhliziyo zethu kazizange zivuthe ngaphakathi kwethu ngoba wakhuluma lathi ngasemgaqweni, ngoba siyakucela ebizweni likaJesu. Amen. Ngale ebhukwini levangeli likaMatewu ongcwele esahlukweni 26 indima 27 lo 28 okwesifundo ngifisa ukubala. Wasethatha inkezo futhi lapho esebongile futhi yena wabanika yona futhi wathi, nathani lonke kuyo, ngoba lokhu kuligazi lami elesivumelwano esitsha elichithelwa abanengi kukho ukuthethelelwa kwesono. Kodwa ngithi kini, kusukela khathesi kangiyikunatha okwalesi sithelo esevini kuze kufike usuku lapho ngizasinatha lani kakutsha embusweni kaBaba. Futhi manje siza kukhuluma nge isidlo, futhi lobu yibusuku besidlo sasekuqaleni. Futhi isidlo senziwa kuqala phansi khonale eGibhithe, isidlo sokuqala leso esasiyiwundlu lephasika elabulawayo, lelo elalingumfanekiso kaKristu. Futhi iningi lethu lijwayelane laleyo ndaba endala ebusisiweyo yokuthi labo babethatha kanjani isidlo phansi lapho bahamba enkangala okweminyaka engamachumi amane. Futhi lapho bephuma kwakungela lo yedwa obuthakathaka phakathi kwabo. Futhi lapho loba izigqoko zabo zazingajulukanga ngitsho okweminyaka engamachumi amane, uNkulunkulu wayebagcinile. Yisiqiniseko bani esibusisekileyo kithi lobu busuku nxa loku ngumfanekiso khona-ke uKristu wayeluqobo lomfanekiso, futhi lokuthi uNkulunkulu wakhulula kanjani abantwana. Futhi ekuthatheni kwesidlo kwaba ngumahluko phakathi kwempilo lokufa. Labo ababengaphakathi ngaphansi kwegazi elachithwayo bathatha isidlo. Akula owayengathatha isidlo ngaphandle kokuba ngaphansi kwegazi elachithwayo. Igazi lewundlu lachithwa kuqala, futhi-ke labekwa emgubazini lasensikeni yomnyango, umgubazi lipulanka elinqumisayo. Futhi lasensikeni yomnyango, futhi-ke iwundlu lawoswa, futhi ladliwa lemibhida ebabayo, futhi bazibopha. Emva igazi selichithiwe, futhi sebedlule ngaphansi kwegazi elachithwayo, babezikhicile, futhi belungele ukumatsha. Futhi manje kungumfanekiso omuhle lobu busuku wabantu abathatha isidlo. Ayisikho kuhlanganyela kumbe ukuhambisana lezinto zomhlaba, njalo futhi kumele babuye ngaphansi kwegazi kuqala, futhi bahlanzwe esonweni sonke okuyikungakholwa, futhi-ke bagqokiswe izicathulo ngokulungiselelwa kwevangeli, uhlome zonke izikhali zikaNkulunkulu, ulungisele amasamanisi kuloba yisiphi isikhathi. Futhi kwakuyisibonakaliso ukuthi ingilosi yokufa yayingeke ihambe ngaphansi kwalelo gazi. Ingilosi yokufa kwakufanele iphakame futhi ihambe ngaphezu kwegazi. Futhi kulapho imbongi eyathola khona ukuphefumulelwa isithi, lapho ngibona igazi ngiyakulidlula. Kwakuseduzane lehola lenkululeko lapho besamukela isidlo, iwundlu eliwosiweyo, futhi imibhida leyo abayithathayo ngaphambi kokusuka. Manje kuqobo lomfanekiso esiza kukhuluma ngawo, kwakuyiminyaka eminingi edluleyo lobu busuku lobo uJesu athatha lokho esikwazi ngokuthi isidlo senkosi, isidlo. Futhi kulenye into mayelana ngakho yokuthi ayeza kukhuluma kubafundi bakhe, futhi nje ngaphambi kokuhamba wayefuna ukukukhuluma labo, futhi kuye babe lendlu elungiselelweyo. Kwakuyisikhathi sokudlelwano, futhi isidlo sitsho ubudlelwano. Amaningi amabandla ale esivalelweyo isidlo, lokho ikuthi ebandleni labo nje lapho besiba lesidlo sabo, kodwa lapha asisiyo nhlanganiso yesonto. Silesidlo esivulekileyo sabo bonke, ngoba siyakholwa ukuthi lonke ikholwa lilelungelo etafuleni yenkosi, futhi lokudlelana ezintweni ezinhle zikaNkulunkulu kanye lekholwa lonke, kungelani lesivumo kholo, umbala kumbe loba yini angabe yikho, ukuthi bonke benziwe banatha okwesibusiso sinye esifanayo, uKristu. Manje leli hola elikhulu selisondelele inkosi yethu esinye sezikhathi esikhulu sokulingwa salo lonke uhambo lwakhe lwasemhlabeni sase sifikile isikhathi sokuvivinywa uJesu wayemele edlule ezivivinyweni njengalokhu sisedlula ezivivinyweni futhi iBhayibheli lacho ukuthi yonke indoda ebuya kuNkulunkulu okumele kuqala ivivinywe ifundiswe iqondiswe manje abantu abanengi yikuqedelana lapho isikhathi sokuvivinywa sisiza isikhathi sendawo yokubindana futhi iBhayibheli lathi uba singela kumela ukuvivinywa khona ke siba ngabantwana abangamaveza ndlebe siyavuma ukuthi uNkulunkulu ngubaba wethu futhi ke engayisuye baba wethu ngoba uba ngokuqondileyo futhi ngenhliziyo yethu yonke samukele inkosi uJesu njengomsindisi oqondane lathi akulalutho kulumhlaba kumbe emnyameni wonke olaphakade okungasehlukanisa othandweni lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu. Ngiyamangala kulolu suku futhi ngihlezi nginjalo lapho abantu bezitsho ukuba ngamaKristu futhi isilingo sokuqala esincane esizayo bayawa ngasendleleni kuyatshengisa ukuthi kwakuyikwazi kwengqondo ngoKristu. Yiso isizathu abanengi bengabambeleli lamuhla kungenxa yokuthi yikwazi kwengqondo. Ngokwazi kwengqondo ungakukholwa kodwa kuyaphambili ukwedlula lokho ukwamukela uKristu ikwamukela umuntu kaKristu. Iningi lethu samukela inkolo yesiKristu phezu kokufunda isivumo kholo abanye bamukela isiKristu phezu kwemfundiso zobhapathizo. Abanye bakholwa ukuthi bangamaKristu ngenxa yeminye imizwa abayenzileyo njengokumemeza kumbe ukudansa emoyeni kumbe ukukhuluma ngendimi kumbe ukuba lesipho esihle sokutshengisa. Zonke lezo zinto zinhle endaweni yazo kodwa ukwamukela uKristu yikwamukela umuntu kaKristu. Futhi ke lezi ezinye izinto ziyalandela zodwa emzileni. Manje nga uNkulunkulu engaphephisanga indodana yakhe uqobo ekuvivinyweni okulesihluku khona ke akasoze akuphephise kumbe mina ekuvivinyweni okulesihluku. Futhi uJesu wayelapha ehlangana lesivivinyo esikhulukazi ake abalaso iGetsemane yayibekwe nje phambi kwakhe lapho lokho okwabakanye lokokucina ukuvivinywa okwanele ngakho konke kumele kubuye lapho imithwalo yomhlaba wonke ibekwe phezu kwehlombe lakhe elibusisiweyo. Kwakungela muntu emazulwini wonke kumbe emhlabeni owayengakumela kodwa yena lokuba kwazi ukuthi izono zonke okwezono ezedlulayo lezono ezikhona lezono ezizayo zahlala phezu kwalesi sinqumo futhi kwakungokunye kokunqoba okukhulukazi lokho uKristu ake wakunqoba kumbe wafakaza ubuMesiya bakhe obukhulu njengalapho esithi kuNkulunkulu hathi intando yami eyakho kayenziwe. Lokho kwakuyikunqoba okukhulukazi ake wakunqoba. Wonke amadimoni okuhlukuluza ayekhona ukumlinga nokumvivinya futhi lapho singazilungisa loNkulunkulu lapho inhliziyo zethu zisiba msulwa lo moya ongcwele usuthethe indawo yawo enhlizweni zethu kuyinto eyinkazimulo ukuba lokuvivinywa. IBhayibheli liyasitshela ukuthi ukuvivinywa kwethu lezilingo ziligugu kakhulu kithi ukwedlula isiliva legolide lalumhlaba. Ngakho lathi sinjalo Kufanele sibe lokubonga. Angifisi ukuziletha uqobo lwami usehlakalo esithile. Kodwa nje njengoba kubuya engqondweni yami, ngiyakhumbula esikhulu lesokucina isivivinyo engaba laso sesehlakalo sami sobuKristu. Kwakule esibhedlela phandle lapha eSpring Hill, lapho umkami wayelele endlini yezidumbu phansi lapha eyisidumbu, futhi wayesephumile phandle kwalimpilo ukuba loNkulunkulu. Futhi ukuvivinywa lokulingwa kwasekuqalile, kungayisikho nje omunye esithi Bili ungumgiqiki ongcwele. Kumbe lokho kwakungayisikho kuvivinywa okukhulu. Futhi lokho okunye okulingwa okuncinyane lokunjalo kokuchothozwa okuvela emadodeni engisebenza lawo kwakungeyisikho kuvivinywa okukhulu. Kodwa ihola lami elikhulu lokuvivinywa labuya lapho udokotela Ada khona ngakulandisa kuye izolo esibhedlela lapho sihlezi ndawonye. Futhi lapho esehla phansi eholu ukuhlangana lami, futhi wangithatha ngesandla futhi wathi, Bili, ingane yakho iyafa, futhi kakulathuba layo ukuthi iphile, ilofuba lwe-meningitis. Ngathi, sibili akunjalo dokotela, futhi unina elele eyisidumbu. Futhi ngangingena phakathi futhi wathi, woza nje lami futhi sahamba elaboratory. Futhi khonapho wathatha ichupu yengilazi futhi walikhuhluza. Futhi lapho kwakhangeleka ukuba lomzila phakathi kwayo, wathi, lelo ligcikwane le-meningitis futhi liphakathi kwengane. Sakudonsa lokhu emgogodleni ukudedisa ukudlikizeka. Futhi wathi, kulokhu siyathola ukuthi lufuba lwe-meningitis. Wathi, wakumunya kunina. Futhi wathi, nxa leyo ngane ingaphila izagogeka ihlupheke. Kodwa wathi, ngomusa kaNkulunkulu ingane izakuba lomama wayo. Ngathi, dokotela, ngifuna ukubona ingane. Wathi, awungeke ukwenze Bili ngenxa kaBilly Paul umfana wakho. Wathi, uzathwalela igcikwane kuye. Futhi emva kokuzama ukungikhuthaza ngokukhulu akwaziyo ukukwenza, lapho esuka esakhiweni nganyonyova ngabhoda futhi ngehla phansi endlini yaphansi. Futhi lapho ngifika lapho, isibhedlela kuleso sikhathi sasingalungiswanga njengalokhu esiyikho manje. Futhi ifasitela lalivulekile, lesisefo sasiphandle, futhi lempukane zazisemehlweni omncinyane. Futhi ngaphungela impukane khatshana, futhi ngakhangela phansi emzimbeni wakhe omncinyane udonsekile wonke, lenyawo zakhe ezincinyane zisiya emuva laphambili. Futhi ngathi kuye, Sheri sithandwa, uyamazi ubaba. Futhi kwakhangeleka sengathi wayezama ukuzunguza isandla sakhe esincinyane kimi, ongaba zinyanga eziyisificaminwembili kumbe isificaminwemunye obudala. Futhi ngamkhangela, futhi wayehlupheka kabuhlungu okuzwayo, ingane encinyane engelacala. Kwaze kwathi elinye lamehlo akhe amancinyane engane aluhlaza okwesibhakabhaka laphambana ubuhlungu obukhulu. Oh, ngangingakuthatha loba yisiphi isikhathi endaweni yakhe. Futhi ngaguqa phansi emadolweni ami, leminyango ivaliwe, futhi ngathi, oh Nkulunkulu Baba, ngale kulele umkami, umama wengane elele ngale phakathi kwendlu yezidumbu yomngcwabi, kulo Billy Paul embhedeni egula. Futhi nansi ingane yami isifa. Wena ngeqiniso Nkosi, awungeke umthathe. Ngiyamthanda futhi ufanana lonina. Ngifuna ukumkhulisa. Ungeke yini ngiyacela, oh Nkulunkulu, phephisa impilo yengane yami. Futhi lapho ngikhangela phezulu, futhi njengoba lonke lisazi, ngihlezi ngiphansi kwemibono, kwakhangeleka njengelembu elimnyama liqala ukwambuleka lisehla phansi. Futhi sengazathi uNkulunkulu wathatha umkhuleko wami futhi wawuphosa ewubisela ebusweni bami. Futhi ngathi, kuyini engikwenzileyo Nkulunkulu? Ngiphambule imithetho yakho ukuthi ngibe lalesi sijeziso na? Nxa kuyikho, wena nje kwambule, futhi ngizaphenduka. Ngizakwenza loba yini, kodwa ungathathi ingane yami. futhi ngabona ukuthi wayezihamba kungenani. Ngaphakama. Futhi ke umlingi weza kimi. Nanso isikhathi esisodwa empilweni yami yonke. Leso engingasibiza. Isikhathi esinzima kakhulu. IGetsemane yami. Lapho nje ngingathi ngangibambelele nje embhedeni. Udeveli wathi, nankoke, yiwo umvuzo wokuzama ukumkhonza. Utsho ukuthi uzathatha lowo mama omncinyane, oleminyaka engamatshumi amabili lambili ubudala, futhi ambeke lapho, njengesidumbu endlini yezidumbu, futhi athathe ingane eligugu, inyama yakho uqobo legazi, futhi achayelele umkhuleko wakho khona ebusweni bakho. Futhi ke, utsho ukuthi uzamkhonza. Ngangimile phakathi kombono. Kwakumele senziwe isinqumo. Khona-ke ngabeka isandla sami phezu kwekhanda lakhe elincane. Ngathi inkosi yapha, futhi inkosi ithethe. Akalibusiswe ibizo lenkosi. Ngezwa ukukhululeka. Ngathi Sherry sithandwa, ubaba angeke ahambe lapho okhona manje, kodwa ubaba angabuya ngolunye usuku. Ngiza kubeka engalweni zikamama, futhi ngikungcwabe, kodwa ubaba uza kubona njalo ngolunye usuku. Umnumzana Isla, ongabe mhlawumbe ehlezi khona manje, akangiboni phakathi kwexuku, owake waba ngusenetha lapha wase-Indiana, ngangihamba emgaqweni omkhulu. Mnumzana Isla, ngithemba uyakukhumbula kahle. Ngangibeke izandla zami ngemuva kwami, ngisiya emangcwabeni, khona emva kwesikhukhula, ngikhala. Ngangivame ukuya phezulu lapho ntambama, ijuba thendele elidala, lalihlala phezu kwesihlahla futhi lingihlabelela. Kwakhangeleka njengaphansi komoya ophephethayo, walawo maphayini lezihlahla. Kwakhangeleka engathi ingoma yayinyenyeza kuzo, isithi, kulelizwe phetsheya komfula, esilibiza ngokuthi ngelimnandi okwanininini, sifika kuphela kulolo khunji, ngomthetho wokholo, munye ngamunye, siyafumana isango, lapho ukuhlala labangafiyo. Ngolunye usuku bazakhalisa lawo amabhela egolide kuwela kimi. Umnumzana Isla, echayela iroli yakhe endala, weqa waphuma, futhi wangisingatha ngengalo yakhe. Wathi, ngakuzwa uchumayela ekhoneni lesitalade, Billy, ngakubona ume eTabanekeli. Ngakuzwa ukuhlatshelwa khona, ukuthi waphakamisa njani uKristu. Lokho owathi wayeyikho, wathi, manje usethethe ubaba wakho, umfowenu, umkakho lengane yakho, wathi, manje utshoni kuwe. Ngathi mnumzana Isla, nxa engangithumela endaweni zabalahlekileyo, ngiza kube ngilokhu ngimthanda, ngoba ngolunye usuku, phansi le phakathi kweshede endala yamalahle, enye into yenzakala phansi lapha enhlizweni yami. Ukuthi akulalutho olungakwesula, kwakungasilutho engalwenzayo, kwakungumusa kaNkulunkulu olaphakade, owangibambayo ngehola lesinqumo esikhulu. Futhi lapho inkosi yethu ebusisekileyo eGetsemane, lapho esiya khonale, lapho yena ukuyaphikwa eJerusalema, futhi ikhansili yayizathatha impilo yakhe, lapho isiphetho salaphakade somphefumulo wonke, leso esake saba khona kumbe esiza kuba khona emhlabeni, sahlala esinqumweni sakhe. Oh, esami sasisincinyane okunganani ukuqathanisa lalokho. Sasisincinyane okunganani esakho ekuqathanisaneni kulokho. Usizi olungaka ukuthi asigwanisi ukumela lezi izinto ezincinyane. Kodwa kulelo hola elikhulu elinzima, waze wahlupheka, esazi zonke izinto, waze kwathi amanzi legazi kwehlukana emzimbeni wakhe, futhi amathonsi amakhulu, ezithukuthuku, ezinjengegazi, athonta evela ebunzini lakhe, wafa ukufa okukhulu, eGetsemane, ukwedlula akwenzayo esiphambanweni. Wayesesenzakalweni salokhu, ngaphambi nje kwempi enkulu ingakaqalisi, futhi wathatha isidlo. Waletha abafundi bakhe ndawonye, ukukhuluma izinto kanye labo. Futhi iyo indlela ayenzayo kuwe lami, ngaphambi nje impi enkulu iqalisa. Ngaphambi kwempi enkulu yobuhle lokubi iqala ukulwisana kanye lathi. UNkulunkulu uyasiletha eGetsemane. Uyasiletha esidlweni. Futhi akukhulume konke kanye lathi. Khona lephandle ePhoenix, Arizona, kwakuvame ukuba labancinyane abathathu ababevame ukungihlabelela. Ngithanda ukukukhuluma loJesu. Ngizathanda ukuthi Jesu wangithanda lapho indlela yami incipha kakhulu. Lapho ifiphala, okokuthi ngangingaboni okuphambili, wangithanda lapho kufiphele. Futhi ingoma encinyane iyaqhubeka isithi ukuthi ngizathanda ukukukhuluma. Futhi kuyinto enhle ukuthi amadoda labafazi balumhlaba bame ohambweni lwempilo olude. Futhi bakukhulume lo Jesu. Ngibe lesidlo laye ebudlelwaneni. Khona-ke impi iyaqala yokuvivinywa lokulingwa. Yonke indoda ebuya kuNkulunkulu kufanele ivivinywe. Manje isidlo asisikho mpambeko, akasiphiwa okwenjongo abantu abanengi abacabanga ukuthi siyikho. Ukufundiswa libandla lenhlanganiso yesonto ethile, leso isidlo sibizwa ngokuthi imikhuba yokucina, ukuthi kuhambelana lensindiso. Isidlo asihambelani lensindiso. Isidlo asikuniki insindiso. Loba uyasithatha ekufeni kwakho, kumbe ini, asilani lokwenza losindiso lwakho. Yisikhumbuzo. UJesu wathi evangelini, wathi, lokhu kwenzeni lingikhumbula. Ukungayisikho kweyame kumbe kukhombela ekusindisweni, kodwa kusekukhumbuleni komsebenzi owaqedwayo, lo owenziwe kuwe ngomoya ongcwele. Isikhumbuzo. Manje kulabanengi labo abathatha isidlo abangasindiswanga. Abanengi badla iwundlu lephasika futhi babhubha enkangala. Futhi abanengi bathatha isidlo lamuhla abangasoze babone uNkulunkulu. Kodwa kawungeke ube ngumhlanganyeli wosindiso lwakhe futhi ungamboni, ngoba insindiso yisipho sikaNkulunkulu. Futhi isidlo yisikhumbuzo somnikelo omkhulu owenela ngakho konke owenzelwa lolo sindiso. Yikuvumela abantu babone ukuthi sikholwa ekufeni, ukungcwatshwa lokuvuka kwenkosi uJesu Kristu. Simela umsebenzi oqediweyo. Usindiso kwesinye isikhathi lwalungaphelelanga emnikelweni wembuzi, imvu, ithokazi kuTestamente elidala, ngoba igazi leTestamente elidala lalingeke lihlawulele isono. Lalimboza isono kuphela. Lalikhombela esikhathini lapho kuzakube kuphelelisiwe. Okusasa ebusuku siza kungena khona kulokho. Kodwa kwakungumfanekiso kuphela. Kodwa lapho uJesu esiza, futhi igazi lakhe lachithwa eCalvary, kwakuyikwahlukana okupheleleyo lesono. Lasusela isono khatshana. Kuyiyo kuphela indlela yosindiso. Akula kujoyina ibandla. Akula ncwadi zobudlelwano. Akula siko lobhaphathizo. Akula sidlo kumbe ulutho osikweni, kumbe loba siphi isimiso esatshiywayo sikaNkulunkulu njengezimiso ezihambelana losindiso. Konke isikhumbuzo somsebenzi oqediweyo. Ubhaphathizo lwamanzi alukusindisi njengalokho abantu kwesinye isikhathi abacabanga ukuthi kuyakwenza. Ubhaphathizo lwamanzi isikhumbuzo sokufa, ukungcwatshwa
lokuvuka kwenkosi akukusindisi. Isidlo sisesikhumbuzweni sokuhlupheka kwakhe okukhulu lokuphuma kwakhe lomzimba wakhe owephukileyo. Legazi lakhe elachithwayo akusilo gazi uqobo, akusiwo mzimba uqobo, kodwa kuyisikhumbuzo somzimba wakhe uqobo, futhi legazi lakhe eliligugu. Futhi siyakuthatha lokhu njengohlelo, futhi uJesu wasilaya ukuba sikwenze. Ingqeye kuphela ehlala engekho, siza kukuthatha. Silomkhulu umfanekiso omuhle khona ebhukwini lencwadi yamaHebheru, kusahluko 7. Ngizathanda ukubala indawo encinyane nje kumaHebheru 7 ukuthi ngithathe indikimba yokuhamba lalokhu. Ngokuba luMelikizedeki, inkosi yeSalema, umpristi kaNkulunkulu ophezu konke, owahlangabeza u-Abrahama evela ekubulaleni amakhosi, futhi wambusisa. Kuye ukhokho u-Abrahama wapha okwechumi kukho konke. Ukuqala kuyikuphendulela inkosi yokulunga. Emva kwalokho, inkosi yeSalema, okuyikuthi inkosi yokuthula. Nanzelela, sifuna ukubuyela emuva futhi sicabange. UPawuli lapha uyakhombela emuva kumuntu weTestamente elidala. Ebhukwini likaGenesisi, sithatha impilo ka-Abrahama kusuka kusahluko 12 sikaGenesisi. UNkulunkulu esipha u-Abrahama isithembiso, futhi ngo-Abrahama kwakuzakuza inzalo elungileyo. Futhi u-Abrahama, kuyikuba ekholwa ngabanengi ukuba ngumJuda, wayengayisuye. U-Abrahama wayengowezizwe, umKhaladiya, owedolobho lase-Uri. Futhi waba yinceku kaNkulunkulu, hathi ngoba wayeyahlukile kuloba ngubani omunye, kodwa ngenxa yokhetho lukaNkulunkulu. Awusindiswanga ngoba ungumuntu olungileyo. Usindisiwe ngoba uKristu wakukhetha. Akula muntu odinga uNkulunkulu. UNkulunkulu udinga umuntu. UJesu wathi, akula muntu ongeza kimi ngaphandle uBaba wami amdonse kuqala. Futhi nxa singama okwesikhatshana ezindutshwane, futhi sinanzelele ukuqakatheka okukhulu kwaleyo nto eyodwa, ukuthi kwakunguNkulunkulu owakukhethayo, engathandi ukuthi ubhubhe, kodwa ukukupha ithuba lokukubiza, lokukukhetha ukuba yinceku yakhe. Awu, kuyini okungaba ligugu ukwedlula lokho? Wena ungabanga lokukhetha, akulakwenzeka sibili ukuba loba nguphi umuntu angadinga uNkulunkulu, ngoba ngemvelo uyisoni, futhi akalalutho phakathi kwakhe ukunika isifiso sokukhonza uNkulunkulu. Ungaya engulubeni futhi uyitshele ukuthi kayilunganga. Uyingulube ngemvelo. Ungamtshela ukuthi ukudla kwakhe akulunganga. Ngeqiniso hatshi, ngemvelo uyingulube. Ufanele umtshele ukuthi angaba liwundlu, kodwa usuthisekile njengengulube. Futhi isoni sisuthisekile njengesoni, ngoba imvelo yakhe uyisoni. Futhi nanku lapha, sonke sizelwe esonweni, sabunjwa ebubini, sabuya emhlabeni sikhuluma amanga. Ngemvelo, umntwana ongalaleliyo, ungela uNkulunkulu, ungela themba, ulaka lukaNkulunkulu luhlala phezu kwethu. Futhi ngothando lomusa kaKristu, uNkulunkulu, ngentando yomusa wakhe lamandla akhe wonke, eqoqoda enhliziyweni yakho, futhi akunike ithuba elibusisekileyo, futhi akuchibilikise, futhi akuthumele phezulu emgaqweni.
could you turn that down?
Ungakwala njani lokho? Ukuguqula isifiso sakho sonke. Buya kuntshintsha. Ukuqalise ngenye indlela. Oh, uzakuba lizonka emhlabeni. Kodwa uzakubusiswa ebusweni bukaNkulunkulu. Ubabusisiwe labo abalambela labomela ukulunga ngoba bazakusuthiswa. Yacho inkosi yethu uJesu Kristu, uNkulunkulu omusa wakhe omangalisayo. Nanzelela, kwakuyilokho uNkulunkulu akwenzayo, lokho uNkulunkulu akubizayo. Wawungela ntando yokubiza, wawungabe ungela sifiso sokubiza, ngoba imvelo yakho yayiphambene kukho ngokupheleleyo. Kodwa uNkulunkulu ngokhetho wakubiza, futhi wakuchibilikisa, futhi wabeka izifiso zakho kuKristu lezinto eziphezulu. Sasingakwala njani? Khonake uNkulunkulu watshengisa ku-Abrahama lokho ayeza kwenzela bonke. Kwakungayisiso lesi kuphela isithembiso esibusisekileyo sokuvuka lempilo elaphakade eyaphiwa ku-Abrahama, kodwa kunzalo yakhe emva kwakhe, ababiziweyo, abakhethiweyo bakaNkulunkulu. Futhi siyananzelela ukuthi u-Abrahama phandle enkundleni lapho ayeyisihambi khona, umfo wakhe wakubiza uLothi, wayengumzukulu wakhe, indodana yomfo wakhe. Futhi isikhathi sabuya sokuvivinywa, futhi uLothi waba buthakathaka ngaphansi kokuvivinywa. Ungumfanekiso opheleleyo wekholwa lenyama lamuhla. Lapho izivivinyo zisiza ukuhlala elizweni elilugwadule, u-Abrahama wamupha ukhetho lwakhe. Futhi uLothi waphakamisa amehlo akhe, wabona amasimu, isigodi, futhi sigcwele utshani, sasigcwele njalo amakhaya amahle, sasigcwele ukukholisa, sigcwele isono njalo. Kodwa uLothi engowemvelo yenyama, ethanda umhlaba wamanje ukwedlula izinto ezizakuza, wakhetha ukuphila ezikholisela kulimpilo yakhe kulokuba lempilo emva kwalapha. U-Abrahama uhlobo olupheleleyo lwekholo leqiniso elagezwa egazini lewundlu, lo izifiso ezabekwa ezintweni eziphezulu. Wathi, ngizakuthatha indlela kanye labeyisiweyo benkosi abalutshwana, kungenani lokuthi kungithathela udumo lwami, kungenani lokuthi kungithathelani, ngizathatha indlela labenkosi abalutshwane. Futhi wakhetha ukuhlala elizweni lapho uNkulunkulu ambeka khona ngaphansi kwesikhathi sokuvivinywa. Angazi lobu busuku nxa ngikhuluma ebantwini abake benza isiqalo sokuhamba loNkulunkulu. Futhi lapho isikhathi sokuvivinywa sisiza, wakhetha khona ukuthi ubuyele emhlabeni futhi wenze izinto zomhlaba, kumbe wathatha indlela emahlikihliki endala yosindiso. Wenza njengoMose lapho engaphansi kokuvivinywa, lapho elonyawo lwakhe esihlalweni saseGibhithe, kodwa wabala inotho kaKristu, amagugu amakhulu. Kule notho yonke yaseGibhithe, wachiya iGibhithe kazange abe le ndaba ukuthi ligolide elinengi kangakanani bangaki abadumileyo. Wathatha uNkulunkulu elizwini lakhe, futhi wachiya izinto zeGibhithe, ebala ihlazo likaKristu inotho enkulu ukwedlula amagugu aseGibhithe. Okuyini esikwenzayo ngaphansi kokuvivinywa? Lapho izilingo ezinzima zisiza, lapho besithi ngoba uzehlukanisa izintweni zomhlaba ukuthi ulidlulisa amalawulo lenkolo, lapho ubunzima busiza, kufanele bubuye, futhi kufanele wenze ukhetho. Kodwa ngingangcono ngihlale phansi kwamathunzi kaSomandla, ngingangcono ngithathe indlela yami njengoJakobe, ngibe lomqamelo welitshe. Ngingangcono ngibalwe ngumhlaba uhlanya kunokuba lenotho yonke lezibusiso lezo umhlaba ongenelisa ukuzinika. Ngoba zinkulu izibusiso zikaNkulunkulu kulenotho yonke legolide lesiliva lalumhlaba. Manje nanzelela khona-ke lapho ukuvivinywa okukhulu kusiza. ULothi watshona phansi esonweni. Khumbula, wasuka entabeni esiya phansi egcekeni. Wahlehlela emuva njenge ummeli opheleleyo wesiKristu lamuhla, okubizwa ngokunjalo, ekhetha ukuthatha indlela elula, umbheda wamaluba wokuhlaliseka, kulokuma eqinisile ngesikhathi sokuvivinywa. Futhi ekugcineni wangena ebunzimeni. Futhi uzakwenza lawe lapho ukhetha lowo mbheda wensiba wokuhlaliseka. Khumbula, uzakungena ebunzimeni. Enye into, izono zakho zizakuthola, futhi uNkulunkulu uzakufica ngolunye usuku. Futhi ngolunye usuku inkosi, amakhosi ezizwe, endawo ezinkulu khatshana, bangena futhi bathatha uLothi labantwana bakhe, umkakhe, lakho konke ayelakho, futhi babaleka labo. Futhi ngolunye usuku, mngane wami obuthakathaka, nxa ungahlali ngaphansi kwegazi, imibuso kaSathane izakunqoba futhi ikuse kude, nxa ungahlali phansi kwegazi. Futhi u-Abrahama, umfanekiso olungileyo, wayephathekile ngomzukulu wakhe, ummeli wokuqotho, umKristu weqiniso ovivinyiweyo, futhi walingwa, futhi wafakazelwa. Manje abafazi babelokunengi okokwenza ngakho. UmkaLothi wayesenyameni, engowenyama sibili, umile lamuhla emasimini lapho, njengensika yesawudo, njengehlazo kulabo abedlulayo. USara umfazi omuhle wayefuna ukwenza lokho uNkulunkulu ayefuna ukuthi akwenze. Wayehlonipha indoda yakhe. Njengakho sakhuluma okuqotho ngalokho izolo ntambama. Futhi wahlala lo-Abrahama okungenani lokuzayo kumbe okuhambayo. Wahlala laye ngoba wahlala lesithembiso. Yiyo into. Khona-ke lapho uLothi esethunjiwe, inhliziyo ka-Abrahama yamlandela, futhi wabuthanisa ibutho lezinceku zakhe, futhi walandela umfo wakhe, futhi umfanekiso omuhle sibili. Bathatha inkemba zabo, futhi baqumaquma lawo makhosi phansi, kwaze kwangabi lomunye wabo owasalayo. Futhi yiwo umfanekiso womtshumayeli wevangeli, lapho ebona ukuthi isono sibambe ibandla lakhe, futhi sabamba abantu, uthatha ivangeli elidala elibusisiweyo, inkemba kamoya, futhi asiqume, futhi asiqume, aze aqume isono ebandleni lakhe, nxa eyinceku yeqiniso kaNkulunkulu. Uyasusa wonke umbhedo, ukuhleba, ukunyeya. Uyasusa izinto zonke lemvelo zenyama zomhlaba, lezo ezinyonyobele ebandleni. Nxa eyinceku yeqiniso kaNkulunkulu, uthatha ilizwi, futhi asiqume, kusuka kwelinye icele kusiya kwelinye, aze aqumele yonke into phandle. Futhi-ke lapho esemtholile uLothi, umfo wakhe ohlehlele emuva, labantwana. Futhi wayebaletha emuva ekubuyiselweni. Nanzelelani, linkosi enkulu yehla phansi eJerusalema, futhi yahlangana laye. UMelikizedeki, wayeyindoda bani lo? Wayebizwa ngokuthi inkosi yaseSalema. Leyo loba yisiphi isifundi siyakwazi ukuthi iSalema kwakuyiJerusalema yabizwa ngokuthi Salema ingakabizwa ngokuthi Jerusalema. Yayingubani lindoda eyahlangana laye, eyacabanga ukuthi yayithethe inyathelo eliqondileyo? Wayengubani lumuntu owayemi eceleni kwakhe? Khangela ukuthi ungubani. Uyinkosi yeJerusalema futhi uyinkosi yokuthula indima yesithathu engela baba engela mama engela sendo engela kuqala kwezinsuku kumbe engela loba ukuphela kwempilo yayingubani linkosana enkulu eyahlangana laye emva impi isiphelile asivuleni kuGenesis indima 14 isahluko 14 lendima 18 futhi uMelikizedeki inkosi yaseSalema yaletha isinkwa lewayini wakubusisa futhi wathi kabusiswe uNkulunkulu ophezu konke umgcini wamazulu lomhlaba uthi kabusiswe uAbrahama lo oyinceku yakhe emva impi isiphelile emva ukunqoba sokutholakele emva ukuhlanjululwa sekwenziwe uMelikizedeki wahlangana loAbrahama emagcekeni futhi waletha isinkwa lewayini futhi wayinika kuye futhi ngubani wayengasiye omunye ngaphandle lo owahlangana loAbrahama phose umnyaka emva kwalokho wahlala ngaphansi kwesihlahla futhi wakhuluma laye futhi uMelikizedeki ofanayo wathi angisoze ngithathe njalo futhi okwesithelo sevini ngize nginathe kakutshalani embusweni kwababa wami emva impi isiphelile lapho ukunqoba sokutholakele khona-ke sizakuthatha kakutsha embusweni wakhe lapho impi yokucina isilwiwe lapho inkemba yokucina isibulele ububi bokucina bomhlaba lebandla elikhulu labanqobileyo bakankulunkulu ophilayo uKristu uzahlangana labo emoyeni lesinkwa lewayini njalo futhi athathe isidlo futhi lasebuphakadeni ebukhoneni bukababa o sihambi esikhatheleyo lobu busuku phenduka endlini kababa ozani liphume phandle kweSodoma libuyiswe ngegazi futhi lobu busuku besikhumbuzo esiyinkazimulo lapho uMelikizedeki wethu omkhulu owayengela siqalo sezinsuku kumbe ukuphela kwempilo kodwa uyinkosi lenkosana kuze kube nininini lanininini umoya ongcwele lapha lobu busuku uyahuga kwabangasindiswanga manje nxa ungela Kristu lobu busuku futhi lapho impi isiphelile nxa ufuna ukuhlangana laye ngokuthula futhi uthathe isidlo kanye laye futhi wathembisa ukuthi uyamthanda futhi uzihlukanise ezintweni zomhlaba thatha ivangeli elidala elimahlikilili lendlela yakudala endala emahlikilili futhi unathe inkomitsho yokubaba kokuhlutshwa komhlaba futhi unathe imithi ebabayo yokuhlutshwa ngumhlaba ukuphiwe kithi ngebhayibhili ukuthi sizanatha amawayini amnandi asezulwini ngolunye usuku lapho sihlangana laye ngokuthula phetsheya phakathi kwamazulu lomhlaba lapho esiza ukuzokhonza ngesidlo makuthi inhliziyo zethu zikucabangisise lokhu ngizasinatha kakutsha lani embusweni kababa wami nxa engabuya enye iphasika ingakafiki nxa ungafa enye iphasika ingakafiki akusoze kuvimbele leso senzakalo esikhulu ngoba ngithi ngelizwi lenkosi ukuthi labo abalele kuKristu baza kuza kuqala futhi thina esiphilayo sisasele sizahlwithwa kanye labo ndawonye emoyeni ukuhlangana lenkosi futhi uMelikizedeki omkhulu wasezulwini inkosi engayisiyo yeJerusalema lemvelo kodwa inkosi yeJerusalema lasezulwini iJerusalema elitsha lizahlangana lathi futhi siza kunikwa njalo iwayini lesinkwa lobu busuku siza kuthatha imfanekiso yalokhu siza kukwenza size simthole esiza njalo masitholakale sithembekile lapho sikhothamisa amakhanda ethu okwesikhatshana okwelizwi lomkhuleko.
Everyone just this
wonke umuntu ethule ngokukwaniseka konke. Kulesi esilesizotha esikhulu. Isikhatshana esingcwele. Okulula kanganani ukuyekela izinto lezi zitshelela.
IBhayibheli lathi,
kezi siyekele lezo zinto zitshelela, futhi sidelele usindiso olukhulu kanje. Kulula kakhulu ukukukhohlwa. Kasibuyi ebandleni ukuzebonwa. Kasibuyi ukuzokuzwa ukuhlabela okuhle kumbe intshumayelo enhle. Sibuya ebandleni ukuzokhonza. Ukuzokhonza uNkulunkulu. Futhi munye lamunye wethu, ubuntu bethu obufayo, bulomphefumulo obufanele buhlangane laye. Ngolunye usuku. Futhi lolu suku ngaphambi kosuku lokubethelwa okukhulu. Ngokukhumbula kokuhamba kwakhe. Lobu busuku, ma ungayisuye umKristu. Ungakaze wamukele uKristu empilweni yakho njengomsindisi. Usuthisekile okweneleyo ngokutshunyayelwa kwelizwi. Futhi umoya ongcwele umile yini eduzane lawe ukuthi uthi ulecala. Manje chibilika uqale ngenye indlela. Ungatsho okufanayo ngokuphakamisa isandla sakho usithi, mfowethu Branham, ngikhulekele. Manje ngiyacela imikhuleko yakho ukuthi uNkulunkulu abe lesihawu kimi. Ungaphakamisa isandla sakho lapho silindile. uNkulunkulu akubusise, mnumzana. Omunye futhi, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise mnumzana, uNkulunkulu akubusise, wena omncinyane, uNkulunkulu akubusise. Ngabe omunye umuntu, uNkulunkulu akubusise khosikazi. Uthi mfowethu Branham, ngabe lokho kusitsho ulutho ukuphakamisa isandla sami? Umehluko nje phakathi kokufa lempilo. Kuyini okunye okukhulu kulempilo? Uyathanda ungakhangela imvelo. Uyayithanda. Uyazonda ukuyakhatshana layo. Ngaphetsheya nje kwesitalada lapha, lapho umkamfowethu esifa, ngokunye ukusa iminyaka eminingi edluleyo, lapho uRuth omncinyane ohawulayo, ephakamisa ikhanda lakhe, futhi kwakukhona iRobin ihlezi esihlahleni secherry. Futhi wayefuna ukuyibona kanye njalo, wayethanda kanjani imvelo, kodwa ngolunye usuku, lapho uJesu esiza. Uza kuzwa inyoni zala phakade zihlabela amaluba angafiyo aza kube ekhula akusoze kube lomkhuhlane usizi kumbe ukufa ngoba wenza ukuthula kwakhe loNkulunkulu futhi wamukela uKristu omkhulu owamfelayo kanye lalesi siqiniseko esibusisekileyo lo ongeke ehluleke ilizwi elibusisiweyo likaNkulunkulu lo ongaqamba imanga wathembisa impilo elaphakade kulabo abakholwayo. Lapho uphakamisa isandla sakho, kuyatshengisa ukuthi umoya ngaphakathi kwakho, wenze isinqumo, uNkulunkulu akubusise khosikazi. Enye into kuwe, umoya, ngemvelo, ingalo zakho zenziwa ukuthi zilengele phansi. Uthi lapho uphakamisa isandla sakho, weyisa yona kanye imithetho yamandla, okudonsela phansi. Kumele kube ngokukamoya. Ukumelana lokwezesayensi. Ukumelana lezinto zonke zokwezesayensi. Ukuthi wephule umthetho wamandla okudonsela phansi. Akungeke kwenziwe ngaphandle kulento kamoya. Ingalo zakho ziqhubeka zilengele phansi. Kodwa nxa enhlizweni yakho ukholwa indaba yevangeli. Futhi wenze ukhetho lwakho lobu busuku. Ukuthi usuqedile ngesono, futhi kulokhu kusondela okuhle eCalvary lapho kusasa. Ngehola lesithathu nta, ekukhumbuleni, sigubha usuku lapho, uJesu efela usindiso lwakho. Futhi ucabange okweneleyo ngakho, futhi umoya ongcwele usubuyile futhi waqoqoda enhlizweni yakho, futhi usukwamukele khona manje. Wena nje, enye into enhlizweni yakho ithi, phakamisa isandla sakho, lokho kuyatshengisa ebantwini lakuNkulunkulu ukuthi uyakukholwa, futhi uyakwamukela, uNkulunkulu alibusise, lonke linabantwana abancinyane, abathathu kumbe abane babo lapha ku-altari. Abafana abancinyane lamankazana phose iminyaka esifika minwe mbili, iminyaka elitshumi ubudala. Bonke baphakamise izandla zabo ngasikhathi sinye. UJesu wathi, "Vumelani abantwana abancinyane ukuza kimi. Lingabe nqabeli ngoba ungowabanjalo umbuso. Ngabe kukhona omunye singakakhuleki? UNkulunkulu akubusise khosikazi. Lokho kuqotho. Ngabe wenza izinto eziningi khosikazi empilweni. Lokho bekuqotho. Ngiyakukholwa ukuba ngumfazi othembekileyo. Futhi khumbula, ubungeke uphakamise isandla sakho dadewethu othandekayo ngaphandle okuthile phakathi kwakho. Enye into khona phansi phakathi kwakho yathi, yenza lokho. Kukhangeleka nje kulobula kancinyane manje engqondweni yenyama. Kodwa mfowethu, ngalolo suku lapho udokotela esuka emnyango futhi esithi sokuphelile, lapho esuka kuleyo ngozi futhi adonse lo mzimba wakho omncinyane phandle, igazi ligeleza lenhliziyo yakho ikhefuzela, akakusadingakali ukwenza ulutho ngabo, sebehambile. Oh, minabo futhi maphasaphasa eholeni linye uzazama ukuphenduka. Futhi uNkulunkulu wathi, enhluphekweni zakho ngingahleka kuphela, kodwa lapho usahlezi engqondweni yakho eqondileyo, lapho baba, lapho siletha lumbiko ekuvaleni, futhi isivuno esingaba ngabantu abalitshumi lanhlanu bephakamisa izandla zabo abakade beyizoni impilo zabo zonke, futhi manje ngomusa ukhulume kibo wabachibilikisa, futhi ubavumele bakhangele eCalvary. Futhi siwezwa wona amazwi evela endebeni zendodana kaNkulunkulu, baba, bathethelele bebengakwazi lokho abakade bekwenza, kodwa lobu busuku bemukele ivangeli. Siyamuzwa esithi, insuku ezintuthwane ngaphambi kwalokhu, lo ozwayo amazwi ami futhi akholwe kuye ongithumileyo kulempilo engapheliyo, futhi akasoze abuye ekwahlulelweni, kodwa usedlule ekufeni waya ekuphileni. Sibaletha kuwe lobu busuku, Nkosi, njengabantwana bakho. Makuthi izibusiso zakho ezilaphakade zihlale phezu kwabo. Ebizweni likaKristu siyakhuleka. Makuthi babuye ngesonto ekuseni bethwele impahla zabo besithi, ngiyafisa ukwenza isivumo emphakathini kulumhlaba ukuthi ngilikholwa. Manje sengifisa ukubhaphathizwa ebizweni leNkosi uJesu Kristu. Ngibizela kuye ukuthi angigcwalise ngomoya ongcwele futhi anginakekele empilweni. Obusisa laba abafazi abancinyane, lawa amadoda amancinyane, abadala, abantwana abancinyane, labo bonke banakekele baba bangabakho, futhi kuzithelo zalumbiko lobu busuku ngibaletha kuwe njengezifanekiso. Futhi basesandleni sakho njengezipho zothando kuNkulunkulu uBaba. Ngiyakhuleka ukuthi uzabanakekela empilweni ebizweni likaJesu. Ngiyakhuleka. Amen. Siyajabula kakhulu ukuba lani lapha lobu busuku, futhi siyathokoza ukuthi liyabuya. Futhi kusasa ebusuku, umbiko wethu ukuthi kusasa ebusuku ngo ukuphelela kwekholwa. Futhi manje wozani, letha umnye umuntu kanye lawe nxa ibandla lakho lingela zinkonzo. Futhi manje siza kuba lesidlo, mhlawumbe abanye benu sengiphuzile kancincinyana nje imizuzu emilutshwana, futhi siza kuphumisa labo okufanele bahambe. Futhi labo abafisa ukuhlala ukuthatha isidlo lokugeza inyawo kanye lathi, sikholwa impela kuso sonke isimiso leso uJesu asitshiyela sona ukuthi sisenze. Futhi nxa ezabuya esizukulwaneni sami uthi angivumele ngihlale engqondweni yami eqondileyo futhi ngigcine uthando lwakhe enhliziyweni yami, ngizabe ngizama ubungcono bami ukwenza inye ngayinye yazo, futhi ngitholakale ngithembekile endaweni. UNkulunkulu alibusise manje.